Imisebenzi isahluko sechumi lanhlano. Wehla amadoda athile evela eJudea afundisa abazalwane athi,
Uba lingasokwa ngomlayo kaMose lingesiliswe.
Kuthe ukuba kuvele ukuphambana lokuphikisana okukhulu phakathi kwabo loPauli loBarnabas, kwamiswa ukuba uPauli loBarnabas labanye abathile benyukele eJerusalema kubapostoli labadala ngalindaba. Ngakho ke kwathi sebevalelisiwe libandla badabula iFenikhiya leSamariya belandisa ngokuphenduka kwabezizwe benzela abazalwane ukuthokoza okukhulu. Sebefikile eJerusalema bamukelwa libandla labapostoli labadala. Balandisa konke uNkulunkulu ayekwenzile ngabo. Kodwa abanye abakholwayo abangabehlelo labaFarisi basukuma bathi,
kufanele ukuba basokwe, balaywe ukugcina umlayo kaMose.
Kwase kubuthana abapostoli labadala ukuze bayihlole lindaba. Wathi sebephikisene kakhulu, wasukuma uPetro wathi kubo,
bazalwane, liyazi ukuthi ensukwini zokuqala uNkulunkulu wangikhetha phakathi kwenu ukuba ngomlomo wami abezizwe balizwe ilizwi levangeli bakholwe. uNkulunkulu owaziyo inhliziyo wabafakazela ngokubanika umoya ongcwele njengathi, futhi kehlukanisanga phakathi kwethu labo, ehlambulula inhliziyo zabo ngokukholwa. Ngakho ke limlingelani uNkulunkulu ngokubeka ijogwe entanyeni yabafundi okhokho kanye lathi esingabanga lamandla okulithwala na? Kodwa sikholwa ukuthi sisiliswa ngomusa wenkosi uJesu ngandlelanye labo.
Ixuku lonke lathula lalalela uBarnabasi loPauli belandisa ngezibonakaliso langezimangaliso uNkulunkulu ayezenze ngabo phakathi kwabezizwe. Sebeqedile ukukhuluma, uJakobe wathi,
bazalwane, ngilalelani. USimeoni uselandisile ngokwehlela kukaNkulunkulu ekuqaleni phakathi kwabezizwe ukuba azuzele ibizo lakhe abantu. Lamazwi abaprofeti ayavumelana lalokhu, njengokuba kulotshiwe ukuthi, ngemva kwalokhu ngiza kubuya, ngiyakhe futhi indlu kaDavida ewileyo, ngizakwakha okudilikileyo kwayo ngiyimise, ukuze abaseleyo babantu kanye lezizwe zonke bayifune inkosi ababizwe ngebizo lami, kutsho inkosi eyenza ukuba lezi zinto zaziwe kwasekuqaleni. Ngakho mina ngithi asingabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu, kodwa asibalobele ukuba bazile amanyala ezithombe lokufeba lokukhanyiweyo legazi. Ngoba uMose ulabo abamchumayelayo emizini yonke kusukela ezizukulwaneni zasendulo. Uyafundwa emasinagogeni amasabatha wonke.
Kwase kusiba kuhle kubapostoli lakwabadala kanye lebandla lonke ukuba kukhethwe amadoda phakathi kwabo athunywe e-Antiyokhi kanye loPauli loBarnabas. Base bethuma uJudas othiwa nguBasabha loSilas. Amadoda amakhulu phakathi kwabazalwane basebeloba ngesandla sabo ukuthi,
thina abapostoli labadala labazalwane siyabingelela abazalwane abangabezizwe e-Antiyokhi, leSiriya, leKilikiya. Njengokuba sizwile ukuthi abantu abathile abavela kithi balikhathazile ngamazwi bedunga ingqondo zenu ngesingabalayanga khona, kube kuhle kithi sihlangene ukuba siwakhethe amadoda athile siwathume kini kanye labathandekayo bethu uBarnabas loPauli, abantu abadele ukusila kwabo ngenxa yebizo lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho ke sithumile uJudasi loSilasi abaza kulitshela lezi zinto ngomlomo, ngoba kube kuhle kumoya ongcwele lakithi ukuba singalethwesi umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezi zinto ezifunekayo zokuthi lizile okuhlatshelwe izithombe legazi lokukhanyiweyo lokufeba. Uba lizilondoloza kulezi zinto lobe lenze kuhle, salani kuhle.
Ngakho sebethunyiwe basuka behlela e-Antiyokhi, sebelihlanganisile ibandla balinika incwadi. sebeyifundile bathokoza ngokululeka kwayo. UJudas loSilas njengokuba labo babengabaprofeti balaya abazalwane ngamazwi amaningi babaqinisa. Sebehlale khona isikhathi bavaleliswa ngokuthula ngabazalwane ukuba babuyele kulabo ababethunywe yibo. Kodwa kwaba kuhle kuSilas ukuba asale khona. Kodwa uPauli noBarnabas basala eAntioch befundisa bechumayela ilizwi lenkosi kanye labanye abaningi. Emva kwensuku ezithile uPauli wasesithi kuBarnabas,
"Ake sibuyele sihambele abazalwane emzini yonke lapho esachumayela khona ilizwi lenkosi sibone ukuba bahlezi njani."
UBarnabas wafuna ukuba bathathe uJohane othiwa nguMako bahambe laye. Kodwa uPauli wathi kakufanele ukuba bahambe laye owabashiya ePamphylia kaze aya labo emsebenzini. Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu. Base besahlukana, uBarnabas wathatha uMako wahamba laye ngomkolo baya eKuprosi. Kodwa uPauli wakhetha uSilas esenikelwe emuseni wenkosi ngabazalwane wasuka wahamba. Wadabula iSiriya leKilikiya eqinisa amabandla.